Isahluko 7. Ithemba leqiniso ngabantu esibathandayo asebafayo. Sikwazi njani ukuthi abantu abafileyo bazavuswa sibili? UJehova uzwa njani ngokuvusa abantu abafileyo? Ngobani abazavuswa kwabafileyo? Indima 1 kusiya ku 3 umbuzo uthi, yisiphi isitha esisigijimisayo? Njalo kungani ukukhangela ukufundiswa leBhayibheli kuzasenza sikhululeke? Ake sithubalekele isitha esesabekayo. Isitha lesiqine kakhulu njalo silejubane kulawe. Uyakwazi ukuthi asilazwela ngoba usuke wasibona sibulala abanye abangani bakho. Uzama ngamandla ukusibalekela kodwa siloku sikuhleza ezithendeni. Kukhanya kungelathemba. Kusesenjalo kuthutsha umuntu ozokulamulela. Umuntu lo ulamandla amakhulu ukwedlula isitha sakho njalo uthembisa ukukunceda. Akuthandabuzwa ukuthi lokhu bekuzakwenza ukuthi ukhululeke. Ngenye indlela, singathi ugijinyiswa isitha esinjalo. Siyasigijimisa sonke. Esahlukweni esidlulileyo, sifunde ukuthi iBhayibheli lithi ukufa kuyisitha. Akula muntu ongasibalekela kumba sehlule. Abaningi bethu sesike sasibona isitha lesibulala abantu esibathandayo. Kodwa uJehova ulamandla amakhulu ukwedlula ukufa. Ungumlamlelo lothando setshengise ukuthi angasehlula isitha lesi siyikufa. Uthembisa ukusitshabalalisa singaphindi sibe khona. IBhayibheli lifundisa ukuthi isitha sokugcina sizachithwa yikufa. 1 Corinthians 15 verse 26. Lezi yizindaba ezinhle sibili. Ake sixoxe ngamafitshane ukuthi sizwa njani nxa sifelwe. Lokhu kuzasinceda ukuthi sizwisise okuthile okuzasithokozisa. UJehova uthembisa ukuthi abafileyo bazaphinda baphile. Bazavuswa. Leli yilo ithemba esilalo ngabantu abafileyo. Nxa umuntu esimthandayo angafa. Indima 4. Umbuzo ka-A uthi, okwenziwa nguJesu esefelwe ngumuntu amthandayo, kusifundisani ngemizwa kaJehova. Umbuzo ka-B uthi, uJesu waba lobungani obuqinileyo labo bani? Wake wafelwa ngumuntu omthandayo yini? Mhlawumbe wezwa ubuhlungu obukhulu, wahlulukelwa kumbe waphelelwa ngamandla. Ezikhathini ezinjalo, kumele sibale ilizwi likaNkulunkulu ukuze lisiduduze. U2 Korinte 1 verse 3 lo 4 uthi, kabongwe uNkulunkulu uyise wenkosi yethu Jesu Kristu, uyise wesihawulo uNkulunkulu wenduduzo yonke, osiduduzayo kuzo zonke izinhlupheko zethu, ukuze lathi siduduze abasekuhluphekeni ngenduduzo esiduduzwe ngayo nguNkulunkulu. IBhayibheli liyasincedisa ukuthi sizwisise indlela uJehova lo Jesu abazizwa ngayo ngendaba yokufa. UJesu watshengisa ubuntu bukayise ngokupheleleyo, njalo wayebazi ubuhlungu obuzwiwa ngumuntu ofelweyo. UJesu wayejayela ukuthi angahamba eJerusalema aye laseBhethani, idolobho elaliseduze evakatshela uLazaro labodadewabo, uMaria loMatha. Baba ngabangani abaqinileyo. IBhayibheli lithi, uJesu wayemthanda uMatha kanye labafowabo uMaria loLazaro. UJohane 11 verse 5. Kodwa uLazaro wafa, njengoba sifundile esahlukweni esidlulileyo. Indima 5 lo 6, umbuzo ka-A uthi, uJesu wenzani lapho ebona izihlobo zikaLazaro labangani bakhe bekhala? Umbuzo ka-B uthi, kungani ukukhala kukaJesu kusikhuthaza? UJesu wezwa njani esefelwe ngumngane wakhe ayemthanda? Endabeni yakhona sifunda ukuthi uJesu wakhala lezihlobo zikaLazaro kanye labangani bakhe. UJesu wathinteka kakhulu lapho ebabona. Wadabuka kakhulu emoyeni wakhathazeka. Indaba yakhona iphinda ithi, uJesu wakhala. UJohane 11 verse 33 lo 35. Ukukhala kukaJesu kwakusitsho ukuthi kalathemba yini. Hatshi, wayesazi ukuthi kwase kuza kwenzakala into enhle okumangalisayo. Lanxa wayekwazi, wabuzwa ubuhlungu lokukhathazeka okubangelwa yikufa. Ngenye indlela, ukukhala kukaJesu kuyasikhuthaza. Kusifundisa ukuthi uJesu loyise uJehova baya kuzonda ukufa. Kodwa uJehova uNkulunkulu uyenelisa ukulwa lesitha lesi asehlule. Ake sibone ukuthi uNkulunkulu wenza uJesu wenelisa ukwenzani. Lazaro, phuma. Indima 7 lo 8 umbuzo uthi, ngokubona kwabantu, kungani kwakukhanya kungasela themba ngoLazaro? kodwa uJesu wenzani. ULazaro wayengcwatshwe ebhalwini njalo uJesu wacela ukuthi litshe lalivale ubhalu likhitshwe. UMatha wala ngoba umzimba kaLazaro wawusubola njengoba kwasekudlule amalanga amane. Ngokubona kwabantu kwakungasela themba. Ilitshe lakhitshwa, uJesu wasememezwa ngelizwi elikhulu esithi, "Lazaro phuma!" Kwenzakalani? Indoda efileyo yaphuma. UJohane 11 verse 43 lo 44. Caba ngentokozo abantu ababalayo. Abanewa bakaLazaro, izihlobo zakhe, abangane bakhe labomakhelwane bakhe, babekwazi ukuthi uLazaro wayefile. Kodwa bamangala sebebona indoda leyo ababeyithanda isimi futhi phambi kwabo. Kwakunzima ukukholwa lokho. Akuthandabuza ukuthi abaningi bamgijimela uLazaro bethokoza ukufa kwasekunqotshiwe. Indima 9 lo 10 umbuzo ka-A uthi, uJesu watshengisa njani ukuthi amandla okuvusa uLazaro kwabafileyo ayengaveli kuye? Umbuzo ka-B uthi, ukubala izindaba ezimayelana lokuvuswa kwabafileyo eBhayibhelini kusinceda ngani? UJesu kazanga athi wenza isimangaliso lesi ngamandla akhe. Engakabizi uLazaro, wakhuleka ecacisa ukuthi uJehova nguye owayezamnika amandla okuvusa uLazaro. UJohane 11 verse 41 to 42 uthi, yikho basebelisusa ilitshe. UJesu wasekhangela phezulu wathi, Baba ngiyakubonga ukuthi ungizwile. Mina bengisazi ukuthi uhlala ungizwa, kodwa ngikutshela lokhu ngisenzela abantu abemi lapha, ukuze bakholwe ukuthi ungithumile. UJehova kawasebenzisanga kanye kuphela amandla akhe ekuvuseni umuntu ofileyo. Ukuvuswa kukaLazaro ngesinye sezimangaliso ezingu-9 eziphathelene lokuvuswa kwabafileyo ezibhalwe elizweni likaNkulunkulu. Kuyajabulisa ukubala kanye lokufunda izindaba lezi. Zisifundisa ukuthi uNkulunkulu kakhethe, ngenxa yokuthi ebantwini abavuswayo kwakulabancane labadala, amadoda labesifazane, ama-Israyeli labangayisoma-Israyeli. Endabeni lezi sitshelwa ngabantu abathokoza kakhulu. Ngokwesibonelo, lapho uJesu evusa intombazane encane kwabafileyo, abazali bakhe baphela amandla, ngokwe-New World Translation, bathokoza kakhulu. UMarko 5 verse 42. Kuliqiniso ukuthi uJehova wenza abantu bathokoza ngendlela ababengasoze bayikhohlwe. Abantu abavuswa nguJesu kwabafileyo baphinda bafa. Lokhu kutsho ukuthi ukuvuswa kwabo kwangalancedo yini? Hatshi. Izindaba lezi zisebhayibhelini ziveza iqiniso eliqakathekileyo njalo zisinika ithemba. Ukuvuswa kwabafileyo kusifundisani. Indima 11 umbuzo uthi, indaba yokuvuswa kukaLazaro isivezela njani iqiniso elibhalwe kumtshumayeli 9 verse 5? IBhayibheli lisifundisa ukuthi abafileyo kabazi lutho. Umtshumayeli 9 verse 5. Kabaphili njalo kabakho kwenye indawo. Indaba kaLazaro itshengisa ukuthi lokhu kuliqiniso. Esevusiwe, uLazaro wabaxoxela yini abantu ngokuthi ezulwini kwakunjani? Wabesabisa yini ngezindaba ezethusayo zesihogo somlilo? Hatshi, iBhayibhile lisitshela ukuthi uLazaro wakukhuluma lokho. Okwamalanga amane efile, wayengazi lutho. Ngamazwi alula nje, uLazaro wayelele ekufeni. Indima 12 umbuzo uthi, kungani singaba leqiniso lokuthi uLazaro wavuswa kwabafileyo? Indaba kaLazaro isifundisa lokuthi ukuvuswa kwabafileyo kakusiyo nganekwane, kuza kwenzakala sibili. UJesu wavusa uLazaro phambi kwexuku labantu elalibukele. Abakhokheli benkolo ababezonda uJesu labo abasiphikanga isimangaliso leso. Kodwa bathi, siza kwenza njani na? Ngoba umuntu lo uJesu wenza izibonakaliso ezinengi. UJohane 11 verse 47 ngokwe The Holy Bible in Ndebele. Abantu abaningi bahamba bayambona uLazaro wayesevusiwe, njalo lokhu kwenza bakholwa kuJesu. Nxa babebona uLazaro, babebona ubufakazi bokuthi uJesu wathunywa nguNkulunkulu. Ubufakazi lobo babuqine kokuthi abakhokheli benkolo abangamaJuda ababelezinhliziyo ezilukhuni bakha amacebo okubulala uJesu loLazaro. Indima 13 umbuzo uthi, kuyini okusenza sikholwe ukuthi uJehova ngabavusa sibili abantu abafileyo? Ukukholwa ukuthi abantu abafileyo bazavuswa yikudlala ngesikhathi yini? Hatshi, ngoba uJesu wafundiswa ukuthi bonke abasemathuneni bazavuswa. UJohane 5 verse 28. uJehova nguye umdali wakho konke okuphilayo. Njengoba ngumdali, kungaba nzima yini ukukholwa ukuthi angamdala kutsha umuntu. Lokhu sekuza kuya ngenkumbulo kaJehova. Angabakhumbula yini abantu esibathandayo asebafayo? Kulezi nkanyezi eziningi esingeke sizibale ezigcwele esibhakabhakeni. Kodwa uNkulunkulu uyazazi zonke ngamabizo. Yikho ke, uJehova uNkulunkulu ngakhumbula konke okuphathelene labantu esibathandayo asebafayo, njalo uyenelisa ukubavusa baphile. Indima 14-15, umbuzo uthi, amazwi kaJobe atshengisa ukuthi uJehova uzizwa njani ngokuvusa abafileyo. Kodwa uJehova uzizwa njani ngokuvusa abafileyo? IBhayibheli ifundisa ukuthi uzimisele ukuvusa abantu abafileyo. Indoda ethembekileyo uJobe yathi, umuntu angafa uphinda aphile na. UJobe wayekhuluma ngokulindela engcwabeni kuze kufike isikhathi sokuthi uNkulunkulu amkhumbule. Wathi kuJehova, uzabiza lami ngizasabela. Uzasifisa leso sidalwa esenziwa izandla zakho. UJobe 14:13-15. Akucabanga. UJehova uyasifisa leso sikhathi lapho azavusa khona abafileyo. Akuthokozisi yini ukwazi ukuthi uJehova uzizwa njalo? Kuda kuza kwenzakalani ngesikhathi sokuvuswa kwabafileyo? Ngobani abazavuswa njalo bazavuselwa ngapi? Bonke abasemathuneni. Indima 16. Umbuzo uthi, abantu abafileyo bazavuswa baphile emhlabeni onjani? Izindaba zokuvuswa kwabafileyo seBhayibhelini zisifundisa okuningi ngabantu abazavuswa. Laba ababevusiwe lapha emhlabeni bahlanganiswa nezihlobo zabo. Ukuvuka kwabantu abafileyo lakho kuzabe kunjalo, kodwa kuzabe kungcono kakhulu. Kusahluko 3, sifunde ukuthi injongo kaNkulunkulu ngeyokuntshintsha umhlaba wonke ube liparadayisi. Ngakho abantu abafileyo bazavuswa, kodwa abasoze baphile emhlabeni ogcwele izimpi, ubugebengu kanye lokugula. Bazathola ithuba lokuphila kuze kube nini lanini emhlabeni olokuthula lentokozo. Indima 17, umbuzo uthi, ngobani abazavuswa njalo bazabe bebangaki? Ngobani abazavuswa? UJesu wathi, bonke abasemathuneni abo bazalizwa ilizwi layo elikaJesu baphume. UJohane 5:28-29. Isambulo 20:13 laso sithi, ulwandle lwakhupha abafileyo ababekulo, ukufa leHades ngokweNew World Translation, lengcwaba kwakhupha abafileyo ababekukho. Bonke abasemangcwabeni la bazakhitshwa. Izigidigidi zabantu abaphakathi kwawo zizaphila. Umpostoli uPawuli wathi, kuza kuba khona ukuvuka kwabafileyo, okwabalungileyo labangalunganga. Imsebenzi 24:15 ngokwe The Holy Bible iNdebele. Kutshoni lokho? Indima 18, umbuzo uthi, ngobani abanye abalungileyo abazavuswa? Njalo ithemba leli lingakunceda njani wena ngokwakho? Abalungileyo bagoqela abantu abaningi esifunda ngabo eBhayibhelini, abaphila uJesu engakeze emhlabeni. Ungacabanga ngoNoah, u-Abrahama, uSara, uMose, uRute, u-Esther, labanye abaningi. Bonke laba bantu ababelokholo kanye labanye kukhulunywa ngabo kumaHebheru sahluko 11. Izinceku zikaJehova ezife esikhathini esiphila kuso, lazo ziyabalwa kwabalungileyo. Akula sidingo sokuthi sesabe ukufa, ngenxa yokuthi silethemba lokuthi abantu abafileyo bazavuswa. Indima 19. Umbuzo uthi, abangalunganga ngobani? Njalo uJehova batshengisa umusa ngokubanika ithuba lokwenzani. Kodwa kuza kwenzakalani ngabantu bonke abangazange bamkhonze uJehova, kumbe abangazange bamlalele ngenxa yokuthi babengamazi? Izigidigidi zalaba bantu abangalunganga kazisoze zilitshalwe. Zizavuswa bese zinikwa isikhathi sokufunda ngoNkulunkulu weqiniso lesokumkhonza. Phakathi kweminyaka eyinkulungwane, abafileyo bazavuswa bese benika ithuba lokukhonza uJehova labanye abantu abathembekileyo emhlabeni. Kuzabe kuyisikhathi esijabulisayo. IBhayibheli lisibiza ngokuthi lusuku lokwahlulela. Indima 20, umbuzo uthi, kuyini iGehena njalo ngobani abaya kuyo? Lokhu kutsho ukuthi wonke umuntu akowaphila uzavuswa yini? Hatshi, iBhayibheli lithi abanye abafileyo baseGehena. Ibala leli lihuntshwe ngokuthi isihogo eBhayibhelini lesiNdebele. IGehenna kwakulibizo lendawo yokulahlela izibi eyayiphandle kweJerusalema lasendulo. Izidumbu lezibi kwakutshiselwa khona. AmaJuda ayelahlela khona izidumbu zabantu ayebabona bengafanelanga ukungcwatshwa lokuvuzwa. Ngakho iGehenna iyisifanekiso esitshengisa ukuthi umuntu usetshabalaliswe phakade. UJesu lomsebenzi othile ekwahluleleni abaphilayo labafayo. Kodwa uJehova nguye umahluli omkhulu. Ekwahluleleni kwakhe, kasoze abavuse laba babona bebabe futhi abangazimiselanga ukuntshintsha. Ukuvuselwa ukuyaphila ezulwini. Indima 21-22 umbuzo ka-A uthi, yikuphi okunye ukuvuswa okukhona? Umbuzo ka-B uthi, ngubani owaqala ukuvuswa eyisidalwa somoya? IBhayibheli ikhuluma ngokunye ukuvuswa kwabafileyo, ukuvuswa komuntu esiyaphila eyisidalwa somoya ezulwini. EBhayibhelini kulesibonelo esisodwa sokuvuswa lokho, esikaJesu Kristu. UJehova kazange avumele indodana yakhe ethembekileyo uJesu ukuthi ihlale engcwabeni ngemva kokubulawa kwayo. UNkulunkulu wamvusa uJesu, kodwa kamvusanga elomzimba wenyama. UMpostoli Petro wachasisa ukuthi uKristu wabulawa emzimbeni kodwa wavuswa emoyeni. 1 Petro 3 verse 18 ngokwe The Holy Bible in Ndebele. Lokhu kwakuyisimangaliso esikhulu. UJesu wayesephila futhi eseyisidalwa somoya esilamandla. U-1 Korinte 15 verse 3 kusiya ku-6 uthi, ngoba engakwamukelayo lami ngakudlulisela kini njengokuqakatheka kakhulu, ukuthi uKristu wafela izono zethu mayelana lemibhalo, lokuthi wangcwatshwa, lokuthi wavuswa ngosuku lwesithathu mayelana lemibhalo, kanye lokuthi wabonakala kuPetro njalo muva kwabalitshumi lambili. Emva kwalokho wabonakala kubazalwana bedlula amakhulu amahlanu sikhathi sinye, iningi labo lokhu lisaphila lanxa abanye sebalala. UJesu nguye waqala ukuvuswa ngendlela le elodumo, kodwa wayengasoze abe ngowokugcina. Indima 23-24 umbuzo uthi, ngobani abangumhlambo omncane kaJesu njalo bangaki? UJesu eseza kufa, watshela abalandeli bakhe abathembekileyo ukuthi wayezabuyela ezulwini ayebalungisela indawo. UJohane 14 verse 2. UJesu wathi abaya ezulwini bangumhlambi wakhe omncane. Mangaka amaKristu athembekileyo abumba iqembu lele elincane? Kusambulo 14 verse 1 uMpostoli Johane wathi, ngabuya ngakhangela khonapho phambi kwami kwakule wundlu, uJesu Kristu, limi phezu kwentaba iZiyoni, lilabayizi 144,000 ababelotshwe ibizo lalo lelikayise emabunzini abo. AmaKristu la angu-144,000 akoqela labapostoli bakaJesu abathembekileyo, avuswa ayephila ezulwini. Avuswa nini? UMpostoli Paul wabhala ukuthi ayezavuswa ekubuyeni kukaKristu. Njengoba uzafunda kusahluko 9, siphila kuleso sikhathi. Ngakho abalutshwana baseleyo, abayingxenye yeqembu labangu-144,000, abafa esikhathini esiphila kuso, bavuswa besanda kufa bahle bayephila ezulwini. Kodwa abantu abaningi balethemba lokuvuswa esikhathini esizayo bese bephila eparadayisi emhlabeni. Indima 25 umbuzo uthi, sizafunda ngani esahlukweni esilandelayo? Akuthandabuzwa ukuthi uJehova uzasehlula sibili isitha sethu esiyikufa, njalo isitha lesa soze siphinde sibe khona futhi kuze kube nini lanini. U-Isaya 25 verse 8 uthi, uza kuginya kokuphela ukufa. UJehova wobukhosi uza kwesula izinyembezi ebusweni babantu bonke. Uzasusa ihlazo labantu bakhe emhlabeni wonke. UJehova usekhulumile. Kodwa ungazibuza ukuthi, labo abavuswa bayephila ezulwini baza kwenzani khonale? Baza kuba ngamalunga kahulumende wombuso wasezulwini omuhle kakhulu. Sizafunda okuningi ngohulumende lo esahlukweni esilandelayo. Okufundiswa liBhayibheli. Izindaba zokuvuswa kwabafileyo seBhayibhelini zisinika ithemba eliliqiniso. UJohane 11 verse 39 kusiya ku-44. UJehova uzimisele ukuvusa abafileyo. UJobe 14 verse 13 kusiya ku-15. Bonke abasemangcwabeni bazavuswa. UJohane 5 verse 28-29.